Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawayo iCouncil wazivumela le nani lakhe ayengazange alibuze azifane labantu ngale ngezinye indlela siwa-impoza amarethi lawana esingathi ngama-US dollars esifisayo.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahhofisi kamansipala e-City Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapholisa athi kulezidumbu ezine ezabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulowo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu owe State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedale lephalamende leli esiseMount Hampden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Abaphathi kwezombusazwe abadinga ukusekelwa ebantwini ngesikhathi sokhetho lelizwe lonke oluzayo luka-2023 kumele balondoloze futhi baqinise ukuthula okukhona manje kumanya nolothando
for our culture as a people.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Munashe Mututsa uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakuyamukela kakhulu njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame, sithi hayi kuyazwila amazwi omongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU PF njalo ukuthi hayi uthi akungabi lodlame, akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthwakazi Republic Party, MRP, umnumzana Patterson Xaba uthi okuthiwo nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowezana uPF.
Silokudana okukhulu ngamalunga eMRP endaweni yaseFlabusi lapho okushawe kwalinyazwa umnomzana nonkosikazi Mathe endaweni yaseFlabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezana ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingachaya abantu, lingangeni kwezodlame ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
UMnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahhofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiko etshiyeneyo egoqela othi hayibo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
UBulawayo City Council wazivumela le nani lakhe engazange alibuze kumbe azwisane labantu ngalo. Ngakho-ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajeti kathi khona i-stand still budget ngezinye indlela siwa-impoza ama-rate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiyo a-affecta i-RTGS VAT. Ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelete zabo suka zibe nkulu kakhulu, khona kanye kusuke wasafula abantu ekuqaleni nakhathi esilokubatafula. Ngakuma-consultation lawa bekwenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume kancabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi. So komikhonkana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambi ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo eitheni sukuzwisisana, abantu bebasebebona kungcono ukuthi bangene emgaqweni bayizenisela efutholi. Hhayi, sekukuhle kakhulu, akula muntu obothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi makhangelelwanga.
Aminjani ama-race elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-race ngingakhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngafikathandala le yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izindlu kade zibhadala ama-$15 kathesi okumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokana imali yenaleyana kuyenzukuthi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izimdola isirethwe ne-current interbank rate yalisebenza ngaleyo lama. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili, konokanake kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalokitshini agoqela singathi vele ama-restensesasompopho omuntu imbani umakhandeni omthetho ophumula kuyazisiyali abantu bashiya ku-$26 siya ku-$29 something roughly $30. Yiyo vele ama-fixed charges singakafaka mani singathi i-water. So ama-rate engawosuka ku-revenue collection i-property vele ivalu yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 kuya ku-$30 approximately $30
vezeyaa-$30. Libone bani kahle kahle? Umeya limbonile yini wazamukela izikhalazo zenu?
Owenzalebonto besabile ukuphuma phandlele sibabona belinguzengamawini khona phana esidolo upankreki umeya labo bonke bebadiye khona khona banisebenzi wenzana ezikhulumeli omefisa labantu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe umnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile. Thank you. amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamabanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe bekade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngaphi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli weSutherland edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu konoku esihlakule esenzekeleyo ubona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbeyiso kuyokugcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi bayangaphi kumbe yikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bayafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngisho lo phenyo olwenziwa yiMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga ziye zizenzakala sine security for services ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies uyathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphonga ukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlangane nabantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonga kuba ngenye into kuveza uphonga kutholakala ukuthi khona ngabantu abaziveleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasosha bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli weSutherland edale lePhalamende ubexoxa lo Ntunkamili Nkomo weStudio 7 eHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kweleMelika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe loo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBrithani uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Bus Isigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi eJohannesburg. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifikela kweSouth Africa ngo-1996.
Yeah,
ukuhlala la eSouth Africa.
Yeah, ubuduna wasuqalisa nini?
Ubuduna ngiqalise ngo-2019 or 2020. Yeah, if I'm not mistaken.
Yeah,
ngesikhathi kushona ubaba uGumede la. La nyanga yakhona iTotling Bat. Lo wayeyinduna yesiye. Sondelela zamashabane la eSouth Africa.
Yeah, akutsho ukuthi vele khona ngapho ke kwele South Africa uyenzani ezomsebenzi la?
Ngu-property. Kahle kahle ngiphinde ngibe kwi-security industry. Lapho engikhona bese ngisenza ke umsebenzi wesimo ngeceleni lo ngiqaphisa lokho ebantwini bakithi, ngibona ukuthi izinto zonke zihamba ngohlelo nanokuthi sihlalisana kahle nabanikazi bendawo la eSouth Africa.
Singathi kuyasebenzeka yini lapho okhona khonapho?
Sinohamba sihlangabezane nabo umlima ngoba uyazi imali izathenyeli endaweni yabanikazi inohamba kukhona izigwenxa kodwa bese singenelela ke thina njengey'nduna zamakhosi. Njengoba vele ngishile ukuthi ngisebenza ngaphansi kobukhosi bakwaZulu bese ngibiza laba futhi ngisebenza nabo iy'nduna ezingaphansi kobukhosi bakwaZulu sincedisana ukubhula lowo mlilo osuke usukhona. Khona kuyasebenzeka, ake ngisho njalo.
Singathi-ke kwini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu khonapho lapho khona, kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe khonapho-ke kwele South Africa?
Abantu bakithi babhekane nengqinamba, babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo, ikakhulu njengoba nalo ukuthi lama-passport ama-permit lakamanye azositotswa ngoba babeshile ukuthi azophela mhlaka-1 lonyaka esingena kuwo. Ngamanye ama-problems abhekane nabantu, abantu abahlalisekanga kahle ngakho lokho. Nanokuthi imisebenzi ayikho, amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19. So kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi. Abalapha abanikazi bendawo bese beqhaba ukuthi abakithi babathathela imisebenzi ngani ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi, bavala amakhampani amaningi. So imisebenzi isisiba nje into engingabona bulawe. So yikho okudala ukuthi manje kugcine kusiba khona ukubanga ukuthi konke lokhu kudalwa yindlala, abantu bese bebangaki imisebenzi, bekubanga nabantu bakithi. So ngalawo magama ngichaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima, kuyadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya ngokobuzo yiwayo ukuthi ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu. Singazanga ngobubi kodwa nathi sifuna ukuthi tholisinko.
Sizokuthi-ke kule micimbi elisanda ukuyenza akusitshele ngamafitshane sibile ngakho khona.
Umcimbi le bokuwumcimbi obungaza ukuphela komnyaka, nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 le kade inobhubhane kade iqeda abantu, sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandla nhlambana nakube kuyinto okumele siyithakazelele. Sikwenza lokho sihlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwaZulu nabakade bephuma eMpumalanga nabanye abade bephuma endaweni yasebasuthwini namaxhosi imbala nabo bebekhona bezobungaza nathi ukubhala komnyaka nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhuza futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ubugebengu nxa besendaweni yokuza ubugebengu sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans ngoba bathi bona abasizondi bazondi izenzo zethu ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eyiphuma endleleni. So besikhuza lokho nje sama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindlebeni zabantu ukuthi asikwazi asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethelele la singafika umuntu enze umathanda endaweni yabantu. Nawe ngeke uthande ngomuntu uma ngingafika endlini wakho efike enze into ayithandayo kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo.
Umnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe Agricultural Rural Extension Services Agritex lukhuthaza abalimi beMathabeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sokomile njalo kungasela madlelo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe Agritex bathi kumele abalimi abasezindaweni zaseMandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi, asifakeni ingxenye yensimi yethu kube lesivande sezifuyo. Lapho-ke ungalimani i-banana grass kumbe i-velvet bean kumbe i-cowpeas, konke lokho ukudla kwembuzi kwezifuyo emkayi kakhulu, kudla zonke izifuyo. Ngakhala ngehlanyelo, ungahamba emavinkilini lapho bathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekulimeni, baza kutshengisa inhlanyelo yakho okokuqala ekokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo echaza kabanzi ngokuvuna nokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga lana aseleyo asiwagamuleni, siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona, iwakhe nje ishedi, usiwagamula abe ngamapisipisi amancane, wafake ngaphansi kweshedi, aza kuma kuhle kasozabola. Then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawo. Nxa umlimi lwana osujulile usungawakhaya emshinini, then usuhlanganisa le molasses kumbe uhlanganise lezithelo zeganga. Lapha ngikhuluma nje ngomchachacha kumbe iwohlo kumbe isanqawa, uhlanganise. Lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo udubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise, abathengi bayaphuza ukubhadala.
Sizwa ukuthi abalimi sibathona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo okwabantu-ke besokuvelana, ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khonokho okuncane uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga iprize yangkhona awusenelisi ukuyifinyelela. Njalo lokho kwezifuyo ungazi ukulinda kuye kuthengisa imali yangkhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plazi silusivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani, but abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Mina ngifuya imbuzi emakhaya, imbuzi lezi azilabusika zilahlobo. Nxa mina ngizifida, ngizifida ngamahlanga engiyake ngwalimi lamakhasi amazambane lawendlubu. Zona zingahamba ziye egangeni sidobha umchachacha, siyaphila, sidike kakhulu ngomchachacha, siyaphila. Wena osokumele kunazelele ukuzinathisa amanzi, uzipha amanzi. But amahlanga lamakhasi amazambane lawendlubu, hhayi, kuyancedisa.
Abalimi abaningi eMathabeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye, kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla. Bajwayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna, kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele. okugoqela abase Doha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi wabasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs udala ubuhle bhebhe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu le-Argentina kanye le-Saudi Arabia yiyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi masikhangela amagemu asanda kudlalwa kula ama-absence amaningi especially singakhangela indaba ye-Argentina le-Saudi Arabia, abantu bebengawukhangelelanga ukuthi i-Saudi Arabia ingadla i-Argentina and yikho kwenza umdlalo lowo umdlalo omuhle umdlalo ngokuthi ukuthi abantu bona bengaexpect ukuzayenzakala bese kusenzakala into abengayiexpect kungokukhona ukwenza ukuthi umdlalo wethu ube umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ingathi iBrazil yengathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ingawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Ungawukhangela ukuthi ukhothi uhlupheke njani ukuthi avele aphume ngesibadalazo kajezi. I think ngibona ngathi nje kuyinto ngizosekuyena ukuthi ngabe ukuthi yenza into zakhe ngokuthi iBrazil umelithathe cup.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gokwerela laye uthi amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament ngibona ngani isitshengisa ukuthi ibhola seligoqukile ikakhulu kwamanye amazwe angasiwe Africa ikakhulu kwe-Asia lamanye amazwe ayakhangelelwe phansi kwezenguqu. Ngokubona kwami ngibona ngani asedlala ngcono kunakuqala, kuqala ayebhuqwa kakhulu kodwa sibone iqembu eleSaudi Arabia lichaya iqembu le-Argentina kutshengisela ukuthi hayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angikabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Africa. Sikhangela iqembu le-Senegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidrowa, leMorocco layidrowa. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Africa ngabe kukhona okungcono okusilelayo. Ungakhangela kakhulu umdlalo we-Senegal basebedlalele sikwafika 84 minutes sei 0-0 kodwa bagcina sebeliza 2-0 kutshengisela ukuthi maybe tactically and technically kunalapho esingazani siyasilela khona njenge-Africa.
Wadlalela iqembu le-Wanti Rovers kanye le-Cholocho njalo usengumqeqeshi uGraham Ndebele uthi kusasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khonale kwele Qatar.
Bona kahle kahle lokungani akukakhanyi but sokuzile wona la amanye amaqembu angani afe belempumela ezingcono like sesikhangela ku-England. England siyitshengisile ukubana yona ime ngaphi and no ngibona ngani kusazoba lokukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa but njengomuntu lami ngingabilayo my favorite I think ngingaba
emdlalweni odlalwe namhla weSpurs ka Group E iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele eGermany nge 2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leMorocco libe ngujikelo bhanqa 0-0 leCroatia. Kusasa ngolwesine iqembu leCameroon lizadlala leSwitzerland kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu okudinga intshantshu zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.